So we see card to send up a VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kuLwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje lilanga lapho kwaqala khona izehlakalo ezacina ngokususwa kuka Mongameli Robert Mugabe esihlalweni nyakenye. Silonda leli langa. Emashonaland Central bathi bafuna umkhokheli wabo eMashonaland West umnumzana Chris Mutswanga axotshwe esikhundleni. Abenhlanganiso ye-ZCTU bachothoza inkulumo yomphathi ntambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema esithi uhulumende kasoze avumele abafuna ukutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo aphikisayo kanye lelibusalo elezanu PF lenhlanganiso ezigoqela abalwa impi yenkululeko bamanyana ngomnyaka odluleyo lapho kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kodwa ngemva komnyaka owodwa imbono sehlukene, abanye bezisola ngokwenzakalayo ngoba impilo isilukhuni kwedlula nyakeni, kodwa abanye belokhu belethemba lokuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaletha ubungcono empilweni zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMgabe ebusa, kuthi labo abebandla leZANU PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufika isikhathi ukuthi sisiqale sile umnyaka omutsha ouchintshekela i-government yethu le yeZimbabwe. Kutshengisela umnyaka usuqedile, but into zangikhona lokhu ezifanana. Imali akakabuyi ebhenki njengokukhuluma kwabo bathi after 30 days yosebenzise i-election iziphelile kuyaba le mali hose mali zonke ebhenki. Bathi imali zabuya kuzatshintsha, umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zabama-2% le. Yisikhatha zabantu wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe usebenza esitritini.
Osakhulayo olilunga le-MDC umnumzana Decent Bajila uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalumnyaka yikuthi umbuso akulunganga ukuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakinye.
Izifundo eziqakathekileyo esihlangane lazo kulento yikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani, akulunganga ukuthatha ngendlela yesisotsheni, indlela yesibuthweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele bekhala ngokuthi akula lutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla leZANU PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. Ekukhulumeni lentatheli yeStudio 7, uNkosikazi Melinda Mbambo olilunga leZANU PF uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli uMgabe.
Kodwa tisisoku free ngoba kathi sizimota sezihamba free akusara roadblock ukuthi uzakuthi umise lapha ku roadblock uthi lapha umise ku roadblock uthi lapha umise ku roadblock kodwa lento yakho ne emiselwa kayikhaya.
Abantu baqhubeka bebotsha besethezwa amacala okusola uMongameli Mnangagwa njengalokhu okwakusenziwa embusweni kaMgabe. Kodwa umnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla lezanu PF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo.
Imeja achievement engijabulisayo yipeace. He is always preaching peace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo kakula mntu omnqabelayo. So there's a freedom of speech and frankly freedom of everything. Okwesibili la umthetho ngokwawo uyalandelwa sibili ngendlela. Yes, kulama challenges economy iwangana asasichayelela kodwa ngokubona kwethu sibona ngani we're moving to the right direction because kukhanya ngani izinto zilokhu esiguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli umnumzana Mgabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye sokungumnyaka opheleleyo wayengumongameli welizwe umnumzana Mgabe ekhutshiwe embusweni impilo isilukhuni. Asizweni kathesi ukuthi uGibson Bebe uthini yena ngalolu daba.
Umbuso kaMgabe wawuseleminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa, yena ngokwakhe seleminyaka engamachumi ayithoba minwe mili lantathu. Ekhuluma leStudio 7 ecingweni omele iwange central ukudayela ePhalamende umnumzana Fortune Molokeli owebandla leMDC uthe isinqumo sokuthi baphatheke ekususeni uRobert Mgabe sabuya kwindlela yokuthi ilizwe iqhubekele phambili.
I think the position yethu is very clear ukuthi we really wanted ukuthi as part of the process of transition in Zimbabwe forward. Wakuqathele ukuthi yonke imizamo yayikhona ukuthi ubaba Mgabe asuke esikhundleni ibe khona. So thina as MDC we do not regret ukuthi we supported the process yokuthi uMgabe asuke power. It's just a step in taking Zimbabwe forward.
Kodwa kunjalo iningi lababandla aphikisayo litshengise ukudaniswa indlela uhulumende kaMnangagwa ephula isisekelo sokumanyanisa uZulu weZimbabwe esaba khona mhla amabandla atshiyene evumelana ukususa uMgabe enkundleni yeZimbabwe Grounds. Batsho lokhu besola ukuhlukuluza kwezinkokheli zamabandla afana le-MDC ngamalunga engaza namapholisa kahulumende. Isikhulumeli sebandla liphikisayo ele-United African National Congress umnumzana Alpheus Mapranga uthe uhulumende kaMnangagwa kagcwalisanga izifiso zamabandla aphatheka ekutshengiseleleni kokususa uMgabe ezazikhangele ukuthi kuzakuba nomehluko okubahlukuluza okwakusenziwa nguhulumende kaMgabe. Inhlanganiso ezivikela amalungelo kaZulu lazo ezasekela ukususwa kwaMgabe zithi uMnangagwa usehlule uZulu ngokungaphumi namacebo angahlenga isizwe. Ovikela amalungelo abatsha unkosikazi Jackie Nkomo ekhuluma leStudio 7 uthe iningi lalabo abahamba umango omude betshengisela kwakungabatsha ababelethemba lokuthi ukususwa kwaMgabe kuzawavumela amasango okuthi intsha yalesi sizwe layo yeneliso ukuthola amathuba kwezombusazwe. Uphinde wathi abatsha yibo abaqoqela iningi labantu ababebhalisa amabizo abo ekuvoteni kodwa lokhu kubuye kwabadanisa ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu eHarare.
Njengenhlanganiso ezivikela amalungelo abantu sananzelela ukuthi ukususwa kwaMongameli Mgabe kwanika abatsha ithemba lokuthi labo sebengenelisa ukuthi bangene ku-politics. Kodwa sinanzelela ukuthi ngemva kwento ezinjengokudutshulwa kwabantu kanye le-election elatshontshwayo iningi labatsha selihlela lahlethemba alisaphatheki kwezombusazwe.
Umphathi ntambo wenye inhlanganiso evikela intsha elizweni e-Platform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku uthe umbuso kaMnangagwa awukagcwalisisi izithembiso zawo zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uthe umbuso lo uphatheke ekulondolozeni amandla awo usebenzisa ibutho.
In short, the new era has made a lot of promises that has not yet been met. Much of the promises has to do with improving the economy of Zimbabwe, And that is the basis for which people use to judge and say, are we really in a new era?
Imizamo yokukhulumisana namalunga ebandla leZANU-TF ichayelwa leni ngemva kokuba iStudio 7 yaziswe ukuthi ikhulumele sikhulumele sebandla umnomzana Simon Khaya Moyo yena ucingo lwakhe belungangeni. Umkhokheli wabandla le-MDC uNelson Chamisa ikhuluma emhlanganweni eMarondela uthe kusukela umgabe aze abuse akuzange kubulawe umuntu edolobheni lebutho esithi lokhu kuqalise ukubonakala kumbuso kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo, ngemva komnyaka umnumzana Mgabe uphumile esihlalweni kwangena umnumzana Emmerson Mnangagwa izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zisithi selitshabalele ithemba leZimbabwe entsha ezazicabanga ukuthi izalethwa yile inguquko. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Nyakenye ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe ememezela ukuthi usebeke phansi intambo zombuso, izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zagcwala ezitaladeni zitshaya impululu lenkwelo. Iningi labo lalisithi leso simemezelo yikuqala kwenkululeko ezabenza babuyele ekhaya bayibhila impilo eyayilwelwa ngokhokho babo. Ngemva kwalokho umongameli Emmerson Mnangagwa weza kwele South Africa lapho afika wabathembisa ukwakhiwa kweZimbabwe ekhululekileyo, elemisebenzi, elemali nenhlala kahle yomuntu wonke. Kodwa ngemva komnyaka lokho kwenzekile, abeZimbabwe laba bathi ithemba kalibulali ngoba aluba liyabulala aluba sebefe baphela du. Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi kabakabone ngisho lethonsi lalokhu abebekukhangelele ngemva kokuphuma kwamnumzana Mugabe esihlalweni.
Esikubonayo kathesi ukuthi lawa madoda aphethe izintambo awayenzi lutho, bazihlalele akulalutho abaluzamela abantu. Abantu sebeze bekhala bethu Mugabe wayengcono ngesikhathi sakhe wayelokuthi aphumaphume kusithi kungaba lezi nkinga uMugabe azame lokho akuzamayo labangani bakhe abafana labo China.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi mawukhangela ubunzima bempilo eZimbabwe ungaphose uthi bekungcono ngesikhathi sikaMugabe.
Into esiyibona imihlala amalanga ukuthi ilizwe lokulitshona phansi emgodini njengesikebhe sicila yolwandle. Ngakho ambona ukuthi okwamanje nje singazitshela ukuthi ayilizwe lizavuka mhlambe ngemva kwe-50 years sokuze kubusa omunye umuntu esingamazi uzobambani. Kodwa ngumbono wambona sengathi umuntu ozabusa yalizwe mhlambe umntwana vele ongakazali, ngoba lo mbuso okhona manje uloku usafana lokamgabe nalona obuqili ubutsotsi indluzula nanani nenkani.
Umnumzana Lebani Inkomazana laye uthi kuyamangalisa ukuthi okuningi okuhluphayo manje yikho okwakuthenjiswa ngukhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi uzokuqeda.
Amathemba wonke ayachabalala kuzogcina njalo kusenza abaningi abaseZimbabwe ukubana bephume bayozama ngaphandle kwelizwe ukubana beziphilise, njengoba impilo yaseZimbabwe isinzima, isilukhuni, ayisakhona ngumuntu, imali yakhona ayisebenzi, iwa ngelanga lelanga, ama-price akhuphuka ngosuku ngosuku.
Iningi labeZimbabwe laba bathi ukusilela kwemali, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla, ukusweleka kwemisebenzi nezomnotho ezilokhu zisehla yikho okudlisa uZulu imbuya ngoluthi, kanti njalo yikho okwabenza babaleka ekhaya. Ngimele iStudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zendaba ezimbalwa zeMelika sezazise ukuba zizasekela inyathelo elithethwe inhlanganiso ye-CNN ehambise isigodlo sikamongameli Trump emthethwandaba ngemva kokuthathela incwadi zokusebenzela e-White House. I-White House yathathela unozindaba we-CNN incwadi zokungena esigodlweni sikamongameli ngemva kokuba uTrump ebuzisisiwe imibuzo ayengayifuni. Umphathintambo wezomvikela kwele Melika umnumzana James Matthews namhla ubesemngceleni lele Mexico lapho osokuthunyelwe amasosha azinkulungwane ukuyavimba abokuza okuthiwa bayiza ngobuningi. Abalwa impi yenkululeko kubandla lezanu PF eMashonaland West bathi sebelobelele libandla belazisa ukuthi bafuna umkhokheli wabo umnumzana Christopher Mtswangwa axotshwe esikhundleni sakhe ngoba ixabanisa abantu njalo engahloniphi inkokheli. Bathi abakamazisi ngaleli nyathelo umnumzana Mtswangwa njalo bakhangelele ukuthi ahlaliswe phansi kudisciplinary committee kucutshungulwe lolu daba. Lokho kwenzakala kulabanye njalo abalwa impi yenkululeko abathi bafuna uxotshwe iziphathamandla zaleli bandla esigoqela umnumzana Obedi Mpofu labanye abaphiwa imisebenzi emahofisini ebandla lezanu PF. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko.
Ithi vele abantu bezanu laba abalifuna iqiniso uMtswangwa uyabe ekhuluma iqiniso. Lakho futhi beze bemfake lakho bamfaka nakho ngamanga besithi ijabulani sibanda wenze lokhu lalokhu lakho kungalunganga beqamba amanga befuna ukukhupha nje ijabulani sibanda. Mtswangwa nxa exotshwa phela kwaba le vote of no confidence within nationally level not i-province. I-province ingena ngaphi entweni enjenganayo bona nxa bele-complain abe-province babhala i-complain yabo beyise ku-national executive beyise lakuminister wema-overdress. Ukuthi lokho hayi ikho sokubonayo lokho kungazani kakusiphathi kuhle njalo bengikho kunational khona lapho mangaka ama province asekelana lento njengayona le amanye ama province angazitho hayi lokho eliwenziwe kasikufuni lokho kumele ukuthi khona nxa kule nyathele lithathwayo kuye lithathwe yi national executives kumbe bemelele iCongress yabo kumbe bemelele be-declare yona le khona kwabakwenza kujabulani indaba engenzi njalo kodwa ke iparty yona yemele ikwenze not war veterans ngoba kazenge ewonele iwar veterans yikho ustop no nonsense loyana lomgabe babesithi war veterans kumbe iarmy out of politics lizimele lodwa laphana yikho khona khona lokho and then they are still doing the same thing ngenxa yokuthi khona isikolo kasikho abalandeli into eyiye khona ebhaliwe emelilandelwe ngabantu bonke
kodwa kungani lokho kusenzakala khathesi isikhathi sonke lesike
ngabantu phela labantu abangayinxa zonke kumele sibuye leqiniso khona lapho esibuye kwazi ukuthi khona yena ngiwayiphathimelani ngayinabantu namhlanje kungavuka uMtswangwa lana ngupresident bonke bakuthi vele wenze kuhle ngiye ngivele kade simdinga nalesi mthandayo uMtswangwa vele iqiniso yabe limela elikhuluma njengoba liyilo lona kodwa libuhlungu iqiniso yabe likhuluma ngoba uyabe sekhuluma lemfihlo zabo ababezenza bona labo yabe baqamba.
Siyananzela ukuthi sokungumnyaka owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhutshwa embusweni. Ungathi bandlaleli linjani kathesi? Lingabe liqinile kumbe kungayenzakala okwenzakala kuqala?
Hayi, kathesi ke selisiye kumaphethelweni vele sokuzintshaka zodwa laphana. Ngendlela yokuthi lokho kuxotshaniswana khona laphana kuxotshwe ngapha ebantwini, kuxotshwe ngapha emapholiseni. Sibona ngazani kulokuxokozela sibili lokho kusiba khona ngendaba yesizathu sepower. Ngobana lokho kwakhulunywa nguLumumba lwana uthiwa nguLumumba kwakhanya kwangazani kwaqhaqha iparty leyo. Njengoba kathesi yona iparty sikhangelane lokuya esigodini lapho ukuthi bazake behlangana kumaconference abona lawo ngibona ngazani khona phana bazahle beqondise izinqumo beqondise iparty kumbe beyiqinise khona laphana. Kodwa nje ngenxa yokuthi khona okwenza ixwege kathesi yikuthi yena umnumzana uMnankagwa ukhupha abantu bokuthi khona kukhulunywe iqiniso sibona kubotshwa uzobotshwe nabantu ade singabacabangile uSuperman uwanzira sibona kubotshwa abantu abaningi ngesizathu se-corruption so uMnankagwa nxa yena exotshanisana ne-corruption ebantwini abazi ukuthi khona bagangile ukuthi be-investigate iyabe ngonanga lutho umnumzana uMnankagwa laphana ngoba kathesi khayilishiweni ngokuxothaniswana kwabantu bona labo ngazalise bebothwa-bothwa ongamakhetheli kwabulokhu ishiweni sikhona sitholakala izinto ezitolo sezitholakala osokushota kathesi yimali bonke labo baningi abantu abazalandelela lapha sizwa kathesi emagudini lapha bakhuluma ngokuthi bafuna ukulandelela obhethi bafuna ukwenza lokhu nalokhu laba abalamacala laba labo uzama ukuthi bathanyele bakhuphe laphana.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxela ekobulawayo.
Zulukandaba emutoko nanti iTube. iStudio 7 eye Voice of America imanyanela bemedia center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganalani lathi kusasa kusukisela ekuseni ngo-10:30 kusiya ngo-12:30 emini eMotoko Hotel eseMotoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Lingakuthiwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.
AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bachothoze inkulumo kamphathintambo ogatsha olubona ngezangaphakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema yokuthi uhulumende akayi kuvumela abatshengiselayo bemsola. Emazwini amunyethwe incwadi ethunyelwe kuntatheli zindaba ephendula inkulumo kamnumzana Matema, iZCT ithe inkulumo kamathema yizigwenxa zomlomo ngoba iphambana lesisekelo sombuso sona esipha ilungelo kuloba ngubani ukutshengisela lapho kukhona abakhonona ngakho. Okwamanje asizweni abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ntungameli Nkomo kuhlelo esilwethulela lona kukhasi lwethu lweFacebook olweVOA Ndebele.
No, into leya yenzekile yokukhipha ubaba Mugabe ibe ingasinto yokuthi ijabulise isitshaba seZimbabwe, mara iyo into yokuthi bazijabulisile bona kwaphela, mara nethi kuthina abantu sathaba khulu, sakhamba zonke izindawo sabona yonke the world abantu baseZimbabwe, even wonke umuntu abelunga abathi siyabuyela siyenzani, so Mugabe sewukhambile zonke izinto zokuhamba kuhle. Mara mina ngelanga langu lesihlanu nge-17 November iyodiya kwangi naye Studio 7 kathi no, abantu bashesha ukujabula khulukhulu ne-MDC boba bagudu ngabakwatela khulu kuthi ngibo bathi abalandela MDC asiyobamba nama OVN abantu bazidlala uphe sikhiphe Mugabe. Kanti into le bayenzayo kusasa izoba uhlungu khulu and nyamka nje sekuyenzekile. So into ekhona lapha ekhaya akuna enye into ichangile, akuna change. Mara into ekhona sivuliwe amehlo or ingqondo ukuthi sibonile ukuthi sometimes umuntu simuthi lo muntu nguye ovedayo mama mkhipha, siyabona zonke izindlela zakhe kufana la enkosi leya uSawulo. Abantu bathi bafuna inkosi eyitsha, bafuna inkosi eyitsha, unkulu wabanikeza. Mara umuntu lo ayenza izinto ezimbi khulu. So nyamhla nje siyo into iyenzeka lapha eZimbabwe.
Sithathe umlaleli wethu owesibili mbona ngubusani isibanda. Sungenile kuhlelwa kusiphe umbono wakho ngendaba esingayo lamhlanje.
Ayi indaba le lamhlanje ngoku mina ngokubona kwami uthintsho olukhona angilubone. Ngibona nje lokho kufana ngathi nje uthintsho olukhona ngoloku isuswa kwamapholisa endleleni ayesisebenza kakhulu ukubhekenga sithathela abantu into zabo laba ababuya ngapha kule ngaphandle kwezwe. Kodwa ngaphandle kwalokho akukho vele gomo esingathi khona ukuthi impile ekhaya. Sibona nje kulokho vele udubo lusiyaphambili. Futhi okwamanje kuwethu ngoba sibona labantu nje babedutshulwa nje egcekeni, into esingakaze siyibone nje isenzakala egcekeni kodwa sayibona nje manje embusweni kamongameli uMnangagwa kudutshulwa abantu. Mina ngedwa nje ayikho nje into engiyibonayo Nkomo ethintileyo. Ngibona nje abantu lokho ke sokola besiya phambili, siyabona ukuthi Lana kufanele ukuthi ilize pelilize lilungiswa ngeqiniso nkomo. Iqiniso futhi libalulekile ukulungisa ilizwe. Kodwa ilizwe angeke lilungise ngamanga abantu bekhuluma into okungalona iqiniso. Ayikho nje into ezashintsha futhi labatshala izimali kunzima ukuthi bazoya lapha ekhaya ngenxa yokuthi kwakhona upresident uNandaku ukuthi hey Zimbabwe ivulekile.
Sikhangele bayaloba ke abalaleli ekhasini lethu leFacebook lapha bathini kulo Bernard Spanda. Uthi wena siqinisile isitsho sabadala esithi ithemba kalibulali. Ngoba ngabe liyabulala bekuzosala kungela muntu eZimbabwe. Sonke sathi sikubona lokho saba nalo ithemba lokuba kuzoba lotshintsho. Kodwa konke lokho sokuchabalele akula tshintsho olukhona. NguBernardike Spanda. Abasana sixhuma sikuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Uhlelo lweStudio 7 elilethulelwa lishayelidala uGibbs Dube kodwa eliluphathelwe yimi indoda yakonkomo untungameli inkomo nkololokwana wamatukanduna lamhlanje kulilanga lesithathu. Sithathe omunye njalo umlaleli uMoscow Russian Madlela. Kunjani Madlela?
Ngiyaphila mfakazi, kunjani?
Hayi siyaphila. Sixhume ukuphi nendawo?
Hayi ngidonsa nje lapha nami khona lapha South Africa lapha eJohannesburg.
Aha, kunjani eMzansi?
Hayi sengayi zona ongathini nathi sami impilo sisi elakithi kunzima kangaka.
Kwehlula imbuzi ngekhisimusi ukhala kusizi baba yathe me kwehlula inqamu yangena kuphela.
Hayi kunzima, kunzima msakazi. Hayi nathi sathi nami nje ngizayo nami ngomunye impela wayeseka la nabantu namasosha la ngesikhathi siyathibhale uRobert yabo.
Usawasekela yini la
namuhla? Hayi lizothuthuka ngendlela esimanga kodwa-ke hayi konke hayi. Kwakungamaphupho njengazana fezeki.
Kuyini kahle kahle wawukukhangelele okungakafezeki lanamhlanje?
Eyi thina kahle kahle besicabanga ukuthi sinzi nathi sibasingabantu abasha. Besicabanga ukuthi mhlawumbe kuzovuleka yabona amathuba emisebenzi nathi sikwazi ukusebenza emazweni akithi yabo. Sikwazi nathi ukuthi siseze nathi amaphupho wethu yabo. But konke nje hhayi akuzange kwakwenzeka yabona ngoba manje abakhala abadala izinto ngathi ziba waste manje konke amashopu yakhuphuka isiweli yabheka isekho ekonto enja. So besicabanga ukuthi nje kahle kahle mina ngikubona kwami nje ngicabanga ukuthi kahle kahle yonke nje le government ekhona laphayana i-ruling party ezani kuyo yonke nje bayafana labantu nje bengifisa ukuthi ngabe kwenzeka kube le iqembu elingakuthatha leyambuso weZimbabwe.
Kodwa umbuso uthathwa ngokhetho Madlela, lwabuya ukhetho lusanda kwedlula kwehlula yanqoba njalo iZanu PF. Angithi kunjalo?
Hayi kunjalo mfakazi, kodwa phela mina ngokwami ukucabanga angiboni mfakazi ukuthi yanqoba mpela ukhetho iZanu PF. Hayi ngoba nje vele bahleli benazo indlela zokunqoba bona kodwa hayi ukuthi abantu babavotele.
EMzansi khona ngapho kuyaphileka ngcono yini kule khaya?
Hayi kuyaphileka khona ngoba siyazama manje ngoba lamanje sekungcono ngoba egode lana.
Yebo ke sibonge untungameli inkomo obexoxa labalaleli beStudio 7 ngodaba lokususwa kwamongameli Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ophelileyo ngalesi sikhathi. Sikhangela njalo ukuthi impilo isinjani lokhe wasukayo esihlalweni, okuyilo udaba esiluxoxa ku-Live Talk Diaspora Forum yona elandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.